So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament yona le imali ye-$1,000 kumbe R20,000 lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla lesisi lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elithumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF.
Hayi, uvoti asuzingekile, noma ungaba kwenzima uvoti asuzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote njengoma.
Asamben matuta siyo vota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamathumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezivunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho? Njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi Zanu PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iyaqala uku-announcer izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenger ecourt, icourt ya ruler in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafa kweyo aphezulu kakhulu ngalo yecutshungulo ePhalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngama elections, kwatholakala ukuthi icommittee leyi labantu abangu 5, 3 abezanu PF, 2 abe CCC. Kwenzakala ke ukuthi abezanu PF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama $1,000 lawa, which is equivalent to 20,000 rands, lama 20,000 presidential aqondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye reading esiyenziwe izanu PF. How can three people decide for amanye ama parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi izanu PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izayikhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala, abantu abanjengathi abazukwenelisa. Kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka usiyaphela izanu PF le CCC banikane ama $40,000 abakuthi ngamaloni ePhalamende uhulumende esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kusho ukuthi vele ngakweli incele babezi prepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izano iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankasi ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basibenze ubugwelegwele bokuqila ama elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye 1000 US dollars kumbe 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke womthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground kumthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayilile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zizo
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kude emapoliseni sidinga lokho vele into yothiwa ngamarali asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma abantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathibeleland North kusenjalo iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentabazinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasuze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uIzra Chisasibanda uStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasi promise abathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sese sicabanga ukuthi ukuzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela imizi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe funa sibavotile sebe funa sikampeni sebe kampena futhi sibavotile mina sendiniwe nje sengikade
Ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asichiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka
khulumi iqiniso kuhle mntana
eh
hayi sozenye
indaba
ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokiki iwokiki ayisinika ukudla kanti utowata angehlulwa uza kuya egangeni egangeni uyakulwa lobani kanti usoza kulwa labantu esesichaya ukuthi isayeke lengubute
umnumzana people jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo
hayi mina ibandla lami mesalivotela ilami lena eselagugayo izipra
izipra
ngaguge ngavota
izaphu
izaphu yese
wasisiyana
hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethe abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyesithembile esiphila ngayo
umnumzana Siphondlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka
hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sikatubika sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu hayi uvota sizingekile asizingekile noma ungaba yokwenzima kuvota sizingekile
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siliphume yatayadisti asisebenzi ngabuya lebhondi bathi ibhondi abasaliphumi no job no what so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu watahambane amakhiwathi hambane ecela imalini kumgabi so ihate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani wata oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-1
fale singavela wathi besakhula ve society vele yazi sisalele enkangala nje ngomsebenza kulo manje uhamba emsebenzini awuthole
abantu abanengi bakhala ngemncele emitha edojwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhasila wakulindawo ke uAlexander Mkandla ku ward 6 omele bandla leZanu PF uthi kana qiniso ukuthi kuzahamba njani
yeah not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto bangayenza ngazi bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela sithu 7 ngapha intaba ziduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho okudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo ozokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZanu PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey,
Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba siforswa ukuya ema meetingini kuma rally wezanu my meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo thina siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sitadinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besiforswa ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana nase South Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abakwa-Studio 7 ninjani lo khuluma lana umandla wakwetshabangu kuzolecholotshwe ejibi lo baba lwezano lethi imigwaqo yalunga sulungiswa ngapho umgwaqo ulungiswa ngapho imigwaqo imoto zethu zifile file nxa yale mgwaqo yabo labantu mgwaqile umgwaqo lokhu yagcina ngosmith ulubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho weze akula nto enizomnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo ubona abathi balwele ilizwe baphume akula nto ilizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe sokungathi kuthiwa kusemahlangeni akasemahlangeni kunjani kawungasela lutho kungasakukhanya lutho lokuthi ndokwakwaba la mabele inkomo sezinyathele zanyathela yinto eyenziwa izalo izalo lokayiphume pasi nezano pasi ngezano funa izalo funa abantu abatsha thina awuzalwa umntanam lawo ethi pasi ngezano ti pasi ngezano mntanam
Studio 7 utungameli bonke abasiphathele uhlelo kanti sisenzani triple c sisenzani besiyithembe kangako isisenza ingxabangqoza into ekade singayikhangelelanga hayi triple c hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni uyeharali katonke eharali mani hayi triple c mani ungenze njalo mani triple c esikuthembe kabi triple c sithi ngozosikhulula egehlena hayi mani lokhu sisegehlena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehlena ngawo susibisela futhi egehlena triple c hayi mani triple c hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple c loba nebheda limfake u-triple c ebheda enjalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idayithi
siyabingelela lonke balaleli baka-studio 7 nani wonke Studio 7 elisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uchamisa naye ukuthi uyenzayo naye nxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani zanu-p f c ehlulekile shuwa kunini yasikunini sisebenza naye lapha kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhulaba ngasithembisa ukuthi bazasifake ekutara asifukeni bantu abasha sambeni siyovota sonkenini siyovota singasebenzi ukubandlululana ukuthi amashona ngobandebeli asambeni siyovota sonkenini siyimuli yezimbabwe ukuze sinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakala elizweni lakithi asali bantu be-studio 7 zindaba kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-mrp labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-cc sekuyizani phela yinto eselikhuluma ngawo and two alikazi ubona indebele lisiyakhampeni emashonali liyapho kuwakhuluma kuphela ku-studio 7 alikaze libone umuntu esindebeleni etshone buthalise amashoni emashonali wawakubona kuphi sinselazalwalo wakuwabona liphi ishona litshona libuthanele umuntu esinde wakuwabona bani osuke emathebeleni nje esiyakhampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshone buthalise amashona sabona lezithombe yonke lento leyi sabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona ishiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-mrp amaphathi esindebeleni alikhulumi futhi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuze ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni yiyo sifuna ukuwazwa kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona le nje kuphela xa sizohlala si-anda amashona la ngoba manje malikhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba abantu babhizi ngani hayi zamanje ibhalansisibhalansisani phela sike sizozaphu uvo lwabo sizwi i-mrp uvo lwabo ukuthi bathini ngoba vele ama-audio tals awavuli sikhuluma kabi ngezizanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela la ke sikhulume kabi ngababulali labo
ngalibingelela abasakazani bonke abe-studio 7 olutinkamela inkomo konke nje ngibonge ithuba mayelo ukuthi ngizokwenza ukuthi lonyaka amavoti akasakaqanga kona bekhiphe lezamkhefu hhayi sikhathekela ukuthi sihlale emazweni ngaphandlela sesikhathele inkosi sesikhathele sitshela nenza into e-right lapha eyi mina ukuthi ngizangengikholapha ekhaya engizovota kahle ngivotelisa elinqembu elingesizane ezingizokhathela inqembu elingesizane hhayi kungaba ngiphinde futhi ngasakazami ngithi kulaba bazovotelizane hhayi inkosi naye bavusise ngoba ukhanya ngathi babhathele ukuthi sihlupheka sinesiwo kodwa umuntu ovotelizane ngempela usuke ngumuntu o-right kahle khanda hhayi ke nabantu abazozicabange kodwa bantu kanjani ka
sanibonani Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona hlobo esithandekayo nathi ningabamba kanjalo ukuze kube naphakathi siyabonga kakhulu ngumusa longothando lon mosando
Studio 7 ngiyalibingelela ake lifunde lane ama message bantu phela kuningi ngifaka lingafundi ngilo mbuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele makuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnankagu wangkhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibone imigwaqo imoto zihambe endleleni uhambe ngani lo mnankagu wakhona bona bafika bejabulela umnankagu berojwa umnankagu behlupheka kangaka kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree hayibo vukani kabantu baseplumtree ake livuke emaqandeni lingarojwa umnankagu wayebuya namhlanje sekusiwa vota wayengabuyi imali sifa endlala inkomo ziphela endlala zingelalapha ezinyatha khona manje hayibo vukani emaqandeni bantu baseplumtree vukani emaqandeni lingarojwa umnankagu lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulo kutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olusabekayo ubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabi Pangodube.
Udubo lwaqala kuyo lo ndawo yokubulawa komfana kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlo osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlo. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusiba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi bavandalize izinto eziningi ngenxa yokuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance izizalwane zaseFrance ukuthi bathole idialogue laye. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayelelise ukuthi bakhulume babe le dialogue lama citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama services akaphathwa ngindlela efaneleyo izinto ezifana le housing ama accommodation abantu abala ma accommodation abanye abantu isanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes laba abantu abayibo bama-working class abayibo ababhadala ama-taxes amaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sibona ingakho sesibona kathesi sibuba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala itheseningi laba abanothileyo ababhadala itheseningi kodwa ke yibo abathola iservice engcolo laba ababhadala itheseningi yibo asebe abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo ebuloko busiya bukhula bukhula ngokuphela ngokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo
siyabona ubana udlakela lolo lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance ukubona njani wena khona lokho njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kwelebhiltana
akumangalisi ukubona udlakela lolo luchaphakela emazweni ongumakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abaconducte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kutoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indawo yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzele ilizwe leBritain libuyele futhi kwi-European Union ngenxa yokuthi sokulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababekuwukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain so ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela ukufika kuleli lizwe laseBritain kodwa ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesiqa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemisebenzi kodwa ama-strikes siyabona ngoba singakhangeli kathana kamuvana nje inyanga ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abachayela izitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingapi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu usasephansi ungakhutshulwanga kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esikubona eFrance.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabha ibhango Dube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
dlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani esikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini bokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.